Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 12 omphalakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sisikhalaza ngokuthi akulazi into esibhedlela, ama-patients bayabhadala imali ewindi na ula muntu obonayo engabhadalanga $11.
Abongi besibhedlela se-United Bulawayo Hospitals lamhlanje batshengisele besithi bona basebenza nzima bengelampahla yokusebenzisa le mithi.
I-Congress yezanu yalonyaka amboni ukuzaba lomehluko ngoba yikuphonga ukuvuma ukubuswa ngumnankagwa njengalokhu akade belokhu bekwenza kona nxa kungumgaqo ukuthi ama-province inye ngayinye izaphonga ubuya layo ivuma ukuthi hhayi.
Umhlangano we-ZANU-PF Extraordinary Congress awusekuhlaziya udaba lokuthi omunye wabasekeli bakamongameli kube ngowesifazane. I-committee yedale le-Senate kwele Melika ikhangelelwe ukuhlaziya ukwenzakala eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abongi besibhedlela seBulawayo United Hospitals lamhlanje bakhalale umsebenzi bayatshengisela emahofisini esibhedlela besithi basebenza nzima bengelampahla yokusebenzisa le mithi yezigulane. Becala abaqondisi besibhedlela ngokuthi abaphathe kahle. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Uma ungena esibhedlela se-UBH, umuntu uhlangabezwa liphunga lengcekeza. Abongi besithi abalampahla zokuzivikela, izigulane zikhala ngokuthi ziphathwa kubi noma ziyabe zibhadele, zingatholi amaphilisi, imithi, ingubo, njalo zidla ukudla okungakhi umzimba. Izisebenzi ze-UBH bezihlabelela zihaya inkokheli zesibhedlela ngesimo esibi ababhekane laso bethi ukuhlukuluzwa kwezigulane lezisebenzi akuphele, kuthi zonke izigulane zitholiswe imithi ngoba ziyabhadalela ukwelatshwa kodwa akulamithi esibhedlela. Umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association AUBH, umnumzana Anthony Majongosi, uthe abalampahla zokusebenzisa esibhedlela ethi bafuna izigulane zibe lempilo.
Sithi sina asila ama resources ekusebenzisa lapha esibhedlela. Sibhela kule ama syringes akula, so sithi asisafuni ukungena ama wardeni le ndawo yokuthi asila izinto zokusebenzisa ngapha.
Wengeze ethi bangenile umhlangano ophathelane lesiphatho sabo lezigulane, bavumelana ukuthi kufika olwesihlanu konke kuyabe sekulungile, uma kungalunganga bayaqhubeka bekhalala umsebenzi. Omunye wabongikazi unkosikazi Lindiwe Mlotsha uthe isimo ngempela sibi.
Sisikhalaza ngokuthi akulazi into esibhedlela, ama-patients bayabhadala imali ewindi na ula muntu obonayo engabhadalanga $11.
Evumelana lo nkosikazi Mlotsha, unkosikazi Nokuthula Nyathi uthe izigulane zithwele qatha, zihlala isikhathi eside esibhedlela ngoba zingatholi kwelatshwa.
Sina njengamanesi sisebenza nzima but akulalutho lokusebenzisa, so at the end of the day ama-patients ethu ayasafa.
Umqondisi we-UBH unkosikazi Nonhlanhla Ndlovu kube nzima ukumthola ehofisini lakhe umabhalane wakhe ubethi kakho. Izibhedlela zonke ezweni jikelele zibhekane lodubo lokusilela kwempahla yonke yokusebenzisa kusukela ukuhlamba izibhedlela kusiya kuzimota ezithwala ezibhedlela imithi yona vele kayisanukwa ezibhedlela izigulwane ziyazithengela osekuchiye ezempilakahle zibhazalele ngesisu. Uhulumende esethula isikhwama semali kuviki edluleyo ezempilakahle zitholiswe imali ephansi okuza kwengeza ukusebenza nzima kwezibhedlela. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umhlangano omkhulu webandla leZANU PF iExtraordinary Congress usungulwa ngesikhathi abalandeli bawo bekhangelele umehluko kuleminye yonke esike yenziwa njalo uzolu ukhangelelwe ukulungisisa udaba lokuthathelana amasimu kanye lokugcwalisa izikhundla ezachiwa ilabo abaxotshwayo. Kodwa lomhlangano awusekuhlaziya udaba lokuthi omunye wabasekeli bakamongameli abe ngowesifazane. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkosikazi Elsie Zindi ngomunye wamalunga ohlangothi lwabesifazane kuZANU PF othi ukhangelele lumhlangano ethi umongameli Emmerson Mnangagwa wehluke kakhulu kulobe khona umnumzana Robert Mugabe.
Because very against corruption.
Akawelelani lokungathembeki i-corruption, akawelelani lendaba zokuthukana kwabantu. Yikho libona loba lapha eZANU PF HQ bekhona abalandeli bakankosikazi Grace Mugabe. Kasili labo thina, asilani labo njalo kasibathuki. Kodwa siyabaqaphela ngoba singabathembi. Lokhu akutsho ukuba kasibathandi, siyabathanda kodwa sithi mabangaphiwa izikhundla kabayale bekumaseli le. Singene thina abanye esahlukunyezwa yilaba bantu.
Emhlanganweni walonyaka kunxuswe nabahlabeleli abacula ezokholo okubalisa odume ngalomculo ubaba uMekaniki Manyeruke. UManyeruke uthi ukuza baqinisa kwezomoya ongcwele abeza kulomhlangano njalo kungokwakuqala ukuzacula emhlanganweni weZANU PF.
But of course when they joined Mugabe and Nkomozapho and Zanu,
ngaba ngomunye wabaculayo ngesikhathi iPF zaphu leZANU silobelana isivumelwano sokuba kube lokuthula elizweni. Ngahlabela ingoma ethi Masamaria neMajuda, kwakukuhle kumnandi. Ngiyakubona ukukhanya phambili lapho esiya khona. Emhlanganweni lo bafuna nje ingoma eyodwa ethi Ngikayakanaka loba ethi Makorokoti.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Leopold Munende uthi akukho ukutsha okumangalisayo okuzaba ngokwehluke emhlanganweni waleli bandla.
I-Congress yeZANU yalonyaka amboni ukuzaba lomehluko ngoba yikuphonga ukuvuma ukubuswa ngumnankakwa njengalokhu akade belokhu bekwenza kona nxa kungumgaba ukuthi ama-province inye ngayinye izaphonga ukubuya layo ivume ukuthi hayi thina sifuna umgabe ebekunguye ozabusa, obekunguye ozagijima kukhetho olika-2018. Lokho siza kubona futhi sokusenzakala Congress le eZANU eqalisayo.
Ukhangelelwe uphela ngomgqibelo mhla ka-16 Mpalakazi lomhlangano oqale lamhla. Bekumele kungene umhlangano wedale lePolitbureau lamhla kodwa wadluliselwa phambili kuthi kusasa ukhangelelwe ungenwa owe-Central Committee. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abezomvikela abagoqela amapholisa lamasotsha bathi kulabanye abantu makhaza abangajabuleli uhulumende okhona abayibo asebeletha ungahlalisekeli izweni ngokuzenza amasotsha betshaya abantu abazihambelayo hathi wona amasotsha. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Kukulandela udubu osolubabazwa ngabanengi lwamasotsha asehamba etshaya abantu emadolobheni wonke elizweni selokhe umongameli Emmerson Mnangagwa wathatha intambo zombuso. Bekhuluma lentatheli zindaba namhlanje eHarare, isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Charles Charamba lesikhulumeli sabebutho uColonel Everson Mugwise bathe kulabantu asebehamba begweyisa lokho abakuphanyanzelwayo bevusa umsindo. Nkosikazi Charamba lomnumzana Muguse bathi kusobala ukuthi kulabantu abalisana nabebutho lamapholisa ekuletheni ukungahlaliseki elizweni besenza imisebenzi elakho ukugengula uhulumende. Bathi amapholisa lamasosha akundawana zonke zelizwe angaphansi kwesifungo sokuthi bangatshayi muntu ngoba isisekelo sombuso selizwe singabavumeli. Ingcishi ebona ngezombusazwe umnumzana Nkosana Moyo uthi kusobala ukuthi ibutho lizaphambanisa indlela abantu abaphila ngayo esithi lokhu kuyasoleka.
Hathi mina mbona ngasiqiniso lokho ukuthi abantu kazana yibona abathuma amasosha kumbe yibona abenza imisebenzi yodlakela besebenzisa impahla zamasosha. Mbona izindlela ezokucatsha lapha phakathi kwenkokheli zesibutho kanye leze sipholisa ukuthi bazame ukuphumlandu abanye abantu abangelamacala.
Enye ingcithi yezombusazwe umnumzana Gilbert Sibindi uthi bekusobala ukuthi kuzakuba lezihlakalo ezifanayo ngenxa yokuhluthunwa kombuso ethi akumangalisi ukuthi amapholisa lamasosha ayakuphika lokhu.
Kuzobala ukuthi abantu bayebethalaza kuyazi kuyafana nesintshinto ongumaginya thalaza uma wenze into engayisiyo uvele uhlala ungumuntu obheke emuva nemaceleni ukuthi into le yavela yiphuthi uyakuvele ungayithembi ukuthi into le vele ingaphuma kumbe ayiphumi. So bona into yabo kahle kahle bavele bale nto zabo izikhwili zabo ilezithina sisiza nezikhwili zabo la amasosha abancane ababaphansi amapholisa namasosha.
Amasosha lamapholisa asegcwele ezitaladini zamadolobho amakhulu ngemva kokukhishwa kwaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe embusweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Umongameli Emerson Mnangagwa usethembise uZulu ukuthi yena lohulumende wakhe bazasebenza gadalala ukuvuselela umnotho welizwe. Izisebenzi lazo sezikhuthazwe ukuthi zisebenze gadalala ikhefu labaphathi ntambo bakahulumende lamiswa njalo laye umongameli Mnangagwa ubonakale esebenza ngesonto okwakungenziwa ngulo amelamayo umnumzana Robert Mugabe. Sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana George Mkhwananzi olilunga njalo lebandla le-PDP. Saqala ngokumbuza ukuthi kambe inyathelo likaMnangagwa alisoze libe yize nje kuphela.
Kuzophelela emoyeni njengazi isithukuthuku zenja ngoba phela laba bantu asebezenza abakhutheleyo manje yibo abantu banye okusukela almost 40 years ago iZanu-PF kupower abebevele bephethe. Lawo mandla, lamacebo, lamasu, ukuthi sebengaphendula ilizwe seliyaba lugwadule, litshintshe libe yizwe elivundileyo elingakwazi ukukhiqiza ukudla okungadliwa ngabantu bonke, akukho okutsha abanakho abangakwenza. Lokhu bakwenzela ukhetho lolo solulunguze ngekhala, ukuthi abantu bahugeke, bagijime bathi iZanu isitshintshi lisiguqukile. Kanti hayi akukho okutsha okujijileyo laba bantu basadla ngoludala.
Kodwa siyabona okunye asebekhulume ngakho ukuthi kuzayenzakala okufana lokuthi umongameli kasoze ahambe kakhulu njengalokhu kade kwenziwa ngumongameli Mugabe lokuthi imali yogatsha lwakhe umongameli yehlisiwe. Ayisisoze sibone yini lokhu kuphathiselizwe.
Isikhathi sokuthi sikhulume ngokuthi abakuthembisileyo bazakwenza singani kakhulu phela lo muntu akafikisi le nyanga esesihlalweni. Yikho ke uma wayethe yena akazukuba ehamba ehequza elandela umhlaba njengalokhu kade kusenziwa ngumgabe isikhathi sasesingani usikubone ngempela ukuthi akazukukwenza lokho bekusenziwa ke ngumgabe. Yebo kube khona ukunciphisa okuthile lapha nalapha namakufika kuzinhlelo zokusetshenziswa kwemali kodwa nakhona asikukholwa ukuthi esikubona ngamehlo yikho okwenzakalayo ngempela ngoba kuyasusha into ezithile esemehlweni ebezivele zisolwa ngabantu bonke ukuze abantu bajabule kodwa kuyo kwenzwa ukuganga okungasese okuzobe lokhu kuqhubekisela phambili inhlelo zezanu kuyenza ukuthi gcile impande zayo ingabe sasiphuleka asikholwa lutho oluphuma emlonyeni kamnangagwa labantu bakhe bezanu abafundiswa ipolitiki ngomgabe abangamathwasa kaRobert Mugabe osebuleli lizwe.
Hello ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecumngela izombusazwe njalo elilunga lebandla le-PDP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Kunjalo nje umgcini sihlalo webhanga le-Afrix Bank lezinye iziphathamandla zebhangala leli lamhla bahlanganele umongameli Emmerson Mnangagwa eHarare bamthembisa ukuthi bazagcwalisa isithembiso sabo sokuphathisa uhulumende weZimbabwe ngemali efika ibhiliyoni elilodwa lengxenye i-$1.5 billion ekuvuselela umnotho welizwe. Ekhuluma ngemva komhlangano lo mnumzana OK Orama utshele intatheli izindaba ukuthi ibhanga lakhe lizimisele ukuqhubeka lisebenzelana leZimbabwe endaweni ezithiyeneyo ezigoqela ukuvuselela amankampani. Lo mnotho ona osuleminyaka usadalala. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Namasa lo siba lukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Manguja labo bebekhona kulomhlangano. Kusenjalo umphathi ntambo obona ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo yena uhlangane lomeli weMelika eZimbabwe uambassador Harry Thomas behlafuna udaba lobudlelwano phakathi kwamazwe womabili.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole the connection namuhla sikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho luka 2018 selibhalisile na? Nxa lingakabhalisi kuyini okuhluphayo? Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini letu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilo Mike Wobe lami uNtungamile Nkomo.
Ikomiti yedale le-Senate leMelika ebona ngobudlelwano lamanye amazwe ikhangelelwe ukuhlaziya ukwenzakala eZimbabwe lapho okusanda suswa umongameli Robert Mugabe esikhundleni ngabebutho kwangena umongameli Emmerson Mnangagwa. Intatheli zindaba iStudio 7 uGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izizalwane zeZimbabwe ezikhangelelwe ukuthi zizakhuluma emhlanganweni lo zigoqela umnumzana Dewa Mavinga olwela ilungelo likaZulu. Umnumzana Denda Ibidi wayengumgcini-ngcebo welizwe leZimbabwe kuhulumende womanyano kanye lomnumzana Peter Godwin intatheli zindaba ehlala eNew York. Abanye abazabe besemhlanganweni lo ngumnumzana Nelson Chamisa, umsekeli kamongameli webandla le-MDCT, lomnumzana Jacob Ngarivume webandla le-Transform Zimbabwe. UStephanie Sullivan, omunye wabasekeli bakanobhala we-Bureau of African Affairs kuhlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department, ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma ngokwenzakala eZimbabwe. Umhlangano lo uzabe uqhutshwa ngaphansi kwe-Subcommittee on Africa and Global Health Policy edlelana le-Senate Committee on Foreign Relations. UNgarivume uthe bazabikela ilizwe leMelika ngokwenzakala eZimbabwe kulandela ubususwa kukaMugabe esihlalweni sikamongameli njalo langokhetho oluzayo. UNgarivume uphinde wathi bazakwenza imihlangano lenhlanganiso ezijiyeneyo ezigoqela ezibona ngelungelo likaZulu lokuqhutshwa kokhetho kanye leziphathamandla zikahulumende kamongameli Donald Trump. Umgcini-sihlalo webandla le-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo uthe kumele abazakhuluma emhlanganweni lo bakubeke sobala ukuthi kufunakala ukhetho olubalulekileyo eZimbabwe.
Yeah, thina isifiso sethu njengabantu beZimbabwe ukuthi kucacwe ukubana sesifuna utshintsho olonqotho, sifuna ukuthi sibone utshintsho oluzoguqula impilo zabantu. ngakho-ke utshintsho lolu li-involva ama-elections a-free and fair. Yiyo ipoint okumele i-emphasize.
Umoyo uthe kumele bakhulume langebutho leZimbabwe elilokhu elisemigwaqweni loba nje owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe sowaphuma esikhundleni.
Okunye futhi amasosha kumele akhuthaze ukuthi abuyele kumabharaksi ngoba akusizi abantu babe bethukile noma besiyavota. Akuncedi lizwe lakithi ukuthi amasosha abe semgwaqweni, kumele ukuthi abuyele kumabharaki.
Kodwa-ke abalandeli bebandla leZANU PF uMnumzana Frank Guni loMnumzana David Ndlovu bathe akulunganga ukuthi abantu abakumanyano we-MDC Alliance basabalale umhlaba wonke jikelele bekhuluma okubi ngelizwe leZimbabwe.
Umongameli esamvumelayo sisonke labo bonabo lapho idata ilizwe lonke sathaba sathethimikhiphi imigano lo uloke thandisiza ke sabeka ukuthi impahla sabeka ukuthi impahla sehlezi phuma sithi hayi yenze ukuthi kakaqalile ukuqala umuntu eseqala nje ukungena endlini umfana nomakoti engena endlini esabuza ukuthi lo ngubani uthethi lo wengalunganga uyayekwa.
UNdlovu uthe kusobala ukuthi bazakhuluma ngokuqiniswa kwezijeziso zenotho ezafakelwa uMgabe labanye bakhe ngamazwe entshonalanga ekhonona ngokungaqhutshwa kahle ngokhetho lokukhahlanyezwa kukaZulu.
Yo, amasangivumela khithi bazonjiwa. Amasangivumela khithi. Awula mntuenza amasangivumela. Izindawo abawathandi. Lanxa bekhitha ngakhithi, I know that abawathandi. From the bottom of their heart, abawafuni.
Kulo mthetho welizwe leMelika obizwa ngokuthi yiZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act ovimba ukuthi amakampani eMelika angadlelani lalabo abafakelwa izijeziso zenodo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lamhlanje zimanyane labantu abavela emazweni atshiyeneyo esigodleni sePretoria betshengisela njalo besola ukugqilazwa kwabantu abansundu okwenzakala elizweni laseLibya. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo esePretoria kwele South Africa.
Imbiko nemfanekiso ekhombisa abantu abensundu bebotshiwe ngamaketane okwenyamazana abanye belimele ehlelweni lokugqilazwa lokuthengiswa kwabantu eLibya isilethe ukuthukuthela okukhulu kwele South Africa. Namhlanje-ke izizalwane zeZimbabwe ezimanyene labezenkolo, abenhlanganiso zikaZulu, abenhlanganiso zezisebenzi, abamabandla ezombusazwe labantu makhaza abavela emazweni atshiyeneyo besithi umhlaba wonke awumanyane ukuqeda du ukugqilazwa kwabantu abamnyama eLibya. Iningi labagqilazwayo laba ngabasuka emazweni atshiyeneyo e-Afrika besiyadinga amadlelo aluhlaza phetsheya. Bangena-ke eLibya kuze bathole imikhumbi ezabachaphisela emazweni e-Europe, kodwa nxa befika lapha bayabanjwa bevalelwe bese bethengiselwa labo abafuna ukubasebenzisa njengeziqheli. Umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Nqabuthi Mabhena laye obeyingxenye yokutshengisela lokhu uthi kungumlando womuntu wonke ukulwisana lokugqilazwa kwabantu kungakhathalekile ukuthi bambala muni loba badabuka kuliphi ilizwe.
Thina-ke njengabahlali baseZimbabwe abalapha sibiza kakhulu i-United Nations, i-African Union, lapho bonke abakhokheli bomhlaba ukuthi udaba lokuthi abantu bathengiswe njengezigqili kumele luphele.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Jonathan Mbetsi uthi kumthelela ulaka ukuzwa ukuthi ngabo-2017 kusasele abantu abakholwa ukuthi umuntu omnyama ufana nenyamazana.
An African person ethengisa umuntu wase-Africa empeleni into ebuhlungu kakhulu kithi abantu base-Africa.
Le yinto evuzelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Lida Luthe okhokhela inhlanganiso ye-United People of Zimbabwe. Yena uthi babona kufanele kuba ingxenye yalokhu kutshengisela njengoba iZimbabwe layo ithole uxhaso olukhulu emazweni omhlaba ngesikhathi kulwiswa ucuku lukarhulumente kaMnumzana Robert Mugabe.
Akekho umuntu ozilwela yedwa enganabo abantu abamsizayo. Hayi bo, phansi ngalokhu enikwenza abantu baseLibya.
Abebetshengisela labo abafole belubhekise ofisini kamongameli Zuma emaofisini omeli weLibya kwele South Africa esigodlweni se-African Union, e-Pan-African Parliament esigodlweni se-United Nations kanye le-European Union besithi kusemandleni alezi nhlanganiso ukumisa ubugqili lobo. NeleStudio 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
kwezemidlalo lamhlanje seliphelelwe ngumphako iqembu lamajaha aleminyaka engaphansi kwamathumi amabili elidlala inguqu ebeliphatheke kumncintiswano weCOSAFA Under 20 Championships. Intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu leZimbabwe libe ngutshikile obhanqa lele Namibia kungela elenelise ukulitshayela emambuleni emdlalweni walo wokugcina wesibasi kaGroup C okuyimpumela efana xathu laleyo ebephakathi kweqembu leLesotho leleAngola. Lokhu kutsho ukuba iqembu leLesotho leleZimbabwe yaphutshe imidlalo yawo elemiklomelo emihlanu, kodwa eleLesotho liqede liphezulu ngoba lona lihlohle kabili emidlalweni emithathu kuthi eleZimbabwe lihlohle kanye. Lokhu kutsho ukuba iqembu leLesotho eliyeselidlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano esesemifinal ndawonye leSouth Africa, eleUganda kanye leleEgypt. Iqembu leUganda yilo elinqobe kusibaya sikaGroup A kuthi eleSouth Africa linqobe kusibaya sikaGroup B, ikanti eleEgypt yilo ebelilemiklomelo eminingi kumaqembu aqede sendaweni yesibili. Sikhangele umdlalo wevolleyball. Umncintiswano weZone 6 Volleyball Club Championships uqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo, njalo namhla amaqembu amathathu awesifazane amela ilizwe leZimbabwe kulo mncintiswano adlulele kusigaba sequarter final ngemva kokuphumelela kumidlalo yanamhla. Iqembu leHarare City linqobele Moya leBaraks laseMalawi ngefrikanya lazithola selihlezi phezu kwengalane yesibaya sikaGroup A lilemiklomelo elitshumi lanye, kuthi eleSupport Unit lalo linqobe leSuper Select ngefrikanya lazithola selihlezi endaweni yakuqala engalaneni yesibaya sikaGroup B linemiklomelo yithoba mune munye, kuthi eleSpartans litshayele Blue Eagles laseMalawi ngefri kanya landiza lahlala endaweni yesibili engalaneni yesibaya sikaGroup B. Amaqembu ahlezi endaweni yezine eziphezu kwengalane yemiklomelo yiwaza adlulela kusigaba esilandelayo kumncintiswano wabesifazane, njengoba kulezi baya ezimbili ezibunjwa ngamaqembu ayisithupha. Kucelela besilisa iqembu leSupport Unit yilo esilileqiniso elokudlulela phambili njengoba selile miklomelo yisikhombisa ngemva kokunqoba eleBotswana Defence Forces namhla nge-2-1 okuyimpumela elitshiye lisendaweni yesibili kusibaya sikaGroup B, ikanti eleSpartans lilandele eleHarare City ukuvalelisa kulo mncintiswano ngemva kokunqotshwa ngele-Endeni elaseZambia nge-3-0. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Njani madlaba ezulu, linjani izulu kandaba? Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Needham Wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Ntuzonqoma nini ingoma kaJays Maravini isidubela uhlelo lwethu lwanamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo lamhlanje. Abongi besibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals bakhalale umsebenzi besithi bona basebenza nzima bengelampahla yokusebenzisa le mithi. umhlangano weZANU PF Extraordinary Congress usungulwa ngesikhathi abalandeli bawo bekhangelele umehluko kuleminye yonke esike yenziwa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, sidibaneni njalo ekuseni ngo 7:30. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.